Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 umfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho wasebavela zange babuze bebanenge abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera, then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambiseli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi yekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba le-Herald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi. Lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela, kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehluphekayo ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi i-government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi, bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezivalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impilakahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, ngacelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe kula lambona ukuthi hey wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lati sazwela waflya wa eChina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa ama sanctions mina nawe masigula ngezi kwazi ivini ukuye eChina ongela ama sanctions khona but imali yabinge kuzoyithola kuphi imali yokuflya uye eChina khona la ngithi yabona konke lokhu ama sanctions ane effect so hayi njenge opposition ku America government sithi ubusani kahle kodwa njalo phinde sithi hayi khuphana ama sanctions acelwa yithi ithi njalo sicela ukuba khuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le MDCT ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla le MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama sanctions awabekwanga libandla le MDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho elizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo icorruption sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ika isanctions liyawafuna na ama sanctions ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa iwest ukuthi ifake ama sanctions thina umbuzo lowo ayisithi esafaka ama sanctions njalo ababuzi izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa Adolf Hitler lo Mussolini lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Hiko ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidela wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hatshi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezanu liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izanu PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and le constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokhu khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions ama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithwala abantu eshangani mine zibalethe emgwaqweni ethayo main road. Then bekule enye imota kade sebus stop iranex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe simangele khonapho sasesesesa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besesesesa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezindida eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kanti uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Kuthi wathi yena abantu laba ngisuka eshangani mine bangibhadale $10. Abasangekanga change yami 73 lefoni. Uthe sakhuluma imota yena yahleba isiphendukile. Khonapho bahle bavela azange babuze bebaningi abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo. Ngingathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakathe elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngasengivuka ngexake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni khokanye kokuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi baluthathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe yizidlova nje esezikhona ezigange. Enxa sesicocobo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo. Ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphunga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesi-attackwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okhana ukuthi kulo muntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela kade beme ngayo abanye ade kula bade beme phandle emgwaqweni laphayana lalapha okuthi kade injongo yabo ukusithathela imota. Manje kabasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazo.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwele igazi ngoba bengibleeda ngandlebe, igazi beliphuma endlebeni, elinye liphuma emakhaleni. Sase saqonda eshangani mine ebay police base, sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane. Imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela, angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamashumi amane lane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi owaze waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lonkosazana Thokozani Khuphe uba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Monzora lomogen komiti labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamazimbabweni isitha sethu sinye yizano PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izoluka. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhu. Isitha sethu sinye. Esikade sasithupha from 1980 izimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka nje. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze kulungisa akula maklinikhi akula mgwaqo ayikho nje idevelopment ekhona into ekhona ezimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu bazwela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abaziyo ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso okukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye sanibonani sanibonani basakazi abahle kukhuluma lo ngwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlale singabaphileyo ndingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanctions lawa ethi abawasuse akaqala asuse ama-sanctions lawa ngoba afakele abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinte ama-sanctions lawa bengavula ukwenze ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo ngebandla lakhe lezalo PF akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe esegugile behambise okukhuluma amanga abantu bahlukunyezelwane abantu baboshelwane baboshelwane abantu be-MDC baboshelwane abantu ungakhuluma kabi ngezalo PF sokumele ubose uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshele ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ukuthi akususwa ama-sanctions afakwe amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lokhu bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayeza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje yizalo PF akuso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangadlali ngabantu akunazibhedlela akula mgwaqo akunalutho into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile kodwa into okufanele liyazi mazibabhweni amagumbi abanomhlaba yokuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ubhekile ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe abayekelani into yabo abayenzayo leya abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha ngiyabonga
njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngekugura wonto yakhe thina maNdebele siphelile abafowethu babekho okhulu labokhokho bethu bafile asibazi ngenxa yakhe esesithi yena uzayenza uzagubha abantu ebangcwabe kutsha vele kwakho kwaba lo mthandazo ngemva kokufa baze bagubhe bafake kutsha sizobabona ngaphi thina uyadida lo uyasijwayela vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engilayo vele izimbabhalo uyaqunywa phakathi amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi zanu vele liphambene le abantu bezanu laba zanu le vele akula into abayenzayo bagijimisa kwelabo isayidi ngokushona babo ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili lona leli lizwe eliyi-1 ngoba ngale harale baphile yabo nangakwafelekalanqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli be-Studio 7 siyabonga. Mbona leli bandla elibusayo leli liphezu kodaba i-Gugground kalibusi liphezu kokudinga abantu ababulawayo alikhona ukuthi kwabulawa abantu abayi-25,000 abanye baphosela phakathi kwemigodi yezimayini lizabakhupha njani libangcwaba lizabona njani ukuyakhupha laba bantu ababaphosela phakathi kwemigodi wezimayini ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu Alwa bantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezobezobudinga ukuthi sicine siphindisela sicine sibathela abapetroli abantu. Akula mumo into yabo kenza bahambe behlala emzini yabo. Bekele ukuba bezobuya besigebhe besikhipha abantu bafike besenzela idoti ngento esizondile kakhulu bangakhulu ukuthi ngadoli asifuni ukuyizwa ukuthi abantu.
Ye, sakubona msakazi omuhle, ngibingelele nani balaleli. Siyajabula lezi ndaba eninikeza zona mihla ngemihla. Sicela liqhubeke nikwenza. Izwi ukuthi kwenzakalani. Ye, ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa. Hayi, into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amagembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vele ayekhona ahlangane phela kube liqembu elilodwa. Sizame phela nathi ukunqoba lelo qembu elabo zakudala elingelancedo elingayazi into eniyenzayo. Sizame ukulikhipha. Mamelani bantu bakithi, ake nizame shuwa ukubambana nincedisane livisisane. Akukho kwedlula lokho. Manje niwenzile lokho nizokwazi ukunqoba. Khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa. Kambe kulungiswani from 1984. Singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadoda nathi sesingakwazi ukumisa imizitho lokhu esisokola kangaka. Hayi 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 hayi, kuyamthinda umdoda lo akaphumi. Kanti kahle kahle vele ngivotelwa mbani ngoba phela angikaze ngizwe umuntu okhuluma kahle. Maybe 2% engangizobe khuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala. Kahle kahle ngivotelwa mbani, ngiyabuza khona ngivotelwa ngubani. Owesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esihlala khonapha kwele South Africa, amantombazana. Hayi hayi, ake nimeni kwehlise ukufika. Manini ngempela, yekani ukufika, nifaka buhlungu shuwa. Kambe umuntu uzamthola umuntu yethu enamadoda ayi-5 ngapha ethengisa umzimba wakhe uright khonokho. Nani badala mani nibone amadosa ibuya ekhaya nyameni ithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho, akayazi into yaziyo nje, kodwa uyabona every month kubuya amagqibhaqa ucabanga ukuthi kuthathaphe. Hayi 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 hayi, angiblame nina badala kodwa ngiblame bona labo sisabakwenzayo lapha. Imbi le nto abayenzayo, bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa. Uzwe sebekhuluma phela, uzwe umntwana oyintombazane sithi amashona ancanekulani amalokali ancanekulani ngoba nina mandebele ningophondo kahle anifuni ukuzenzela le bona basenzela everything esifuna abanye enzela kangigcina. Hey wena umuntu uzogcina usogcina kanjani ngoba uloboni waye wamtshela ukuthi kuqala evela yini leyobhatana kuyobolethi uzogcina. Ngisazofaka osisi ngiyamtshela, qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahloka nje kodwa ngisazofa gcina ngani majuda. Hayi abafowethu baphelele emgunzini, angazi ukuthi wayi bengayeki lento yawo. Every day every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofike ugcwele igazi wakhona lithi hayi kunzima lokhu, akeni uyiyeke nani madoda. Kanti umbuzo wamuthi wayi ningahambile kwenza khonaphana yini ezindini nizomosha ngapha ezathi manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda. Hayi fork off mani kanti
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu yikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa kuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli, khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo ezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjelwe igciwane, abantu abangakasibe banjelwe igciwane. Obekusenza ukuthi amanamba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa legciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa legciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube ledubo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongi ukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka. Kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi oqathele uphila ukulandela abazempilakahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
All stars and yellow by your job, I'm still gonna handle business. Mazo catch up my feelings. My eyes and me na melly luggage. I'm still a bank while I'm in commission. Me to chair about no bitch. Born. Bang is a good radio. Bambo nego video. And you're seven land and love. I'm busy on putting my list. I'm jangin' Twitter bunk is also by hand. Look and you push up from the days of my connect. I'm gonna sell my run. Even this call way. Call and the love of darling. I'm gonna call and mind you. You catch some bonance. Escalate. Born. In turning this to me. Yung kinyaga nyagi will forgive me. Yeah. In a belly, I'm a best year. I'm over. Won't come on the south of Funda give me. The bonus to be tall and man. In turn of the Macone. Mtengi kala loko bebe nkala Manja sebeti ngubani skoku sebe nkaba Bona Bebeti mina nyakanda Manja sebeti nyashisa ngoba ndakseli namba Bona Yiswa kikase mepini Ama yelo afungu kuye lokshini Basi batuwa lenye stampa njalo Spetele vibe batele Kuti bengezo soflo mekostini Nyabona bafisu kuskiti salati Wanya bafisu kuringa njengati Wanya bafisu kutreka njengati Batele batu tuwala nyekasi Born, in turning this to me. You can yaga yagi, who's like me? In a belly, I'm a place that I'm over. Who wants to start off with like me? The bonus of it all alone. In turning to my corner.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.